abalweli benkululeko sebeveze imibono ehlukeneyo ngempilo abayiphilayo ngemva kweminyaka engamashumi amane ilizwe lathatha uzibuse. Omunye wabo, umnumzana Benny Moyo, oleminyaka engamashumi ayisithupha 60, uchaza injongo yempi yenkululeko.
Sasimela ukuba sithole indlela yokwelatshwa ezibhedlela. Namhlanje izibhedlela esinazo kubulawa yozathu ngamakhiwe. Zonke zenezo zibhedlela azilamithi, amanesi asebenza khona ngahole indlela afanele holiswe ngayo. Sathatha izikhali simela ukuba umhlaba kube ngowethu sasiwuthathe. Ngezibhedlela sifuna uhulumende esipha amagovu angabangani bakhe abephathi.
Umnumzana Moyo owalwa ekuviyo lezipra uthi usebala ukuthi balwela inze.
Athi sithathe lizwe sikwazi okanye iZimbabwe iwunumber one usadethu ephathisane ukuhle. Khathesi sizicela. Athi sithathe lizwe sikwazi ukuba iZimbabwe idola ilamandla wedlula American dollar iphose ilingane ne-British pound. Akusekho lokho khathesi. Sithathe lizwe sithembe ukuba abantu abamnyama bazatripa ufana nayo lokhwesi sikubonile sikukhule kakhulu kuleli lizwe ithethalethale kulozululu ngokuthi ukhuluma limbani kule bandululo thina isuke umhlangothi asitholi isithelo sikazibuze esithethiswa esikolo kube ababalisi abavela kwezinye indawo abangakwazi ukukhuluma ulimi lwabantwana abazalwa khonapho.
Omunye umlweli wenkululeko umnumzana Patrick Msonyelwa Dube uvumelane lo mnumzana Moyo.
Sekulomhlobo okanya usithi walweli lizwe kodwa usehluleka ukwenza anything ngalo ilizwe lakhona. Angithembi ukuthi kwatshintsha, ngibona simi ndawonye, into eyalwelwa ngabantu vele akuzange kwatshintsha lutho, lokho kunjalo nje. Simi ndawonye, akulalapho esiyakhona.
Unkosikazi Virginia Dube, omunye wabalwa empini yenkululeko uthi abambalwa yibo abadla izithelo zelizwe.
Sesakulwelayo kakusizekanga ngoba abantu silokhu sihlupheka, akula misebenzi. Ngagula esibhedlela akula mithi. Salwela ukuthi ilizwe libe lengqubekela phambili ezathuthukisa impilo yomuntu wonke. Salwela ukuthi umuntu wonke abe lempilo engcono kulesi asilayo ngesikhathi sikaSmith. But it is worse now. Umnotho welizwe leZimbabwe ukholiswa ngabantu bezandla. Yikho mina ngisebenza nzima ukuthi umulo ukuquke.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda uthi ulusizi ngoba abakuyela egangeni akubonakali.
Kudabukisa inhliziyo ngoba ukuzinikela esasilakho kwakuphindwe kaninginingi. Singesabi silezindi lendaweni ezinzima ezazitshaxisa umzimba ngoba sisithi sikhulula isizwe. Kuyayangisa okwenzakala elizweni, ayisikho esakuhambela egangeni, ayisikho esazinikelela khona, ayisikho ngitsho lakancane. Kuyadabukisa lokho.
Abanye ababekuviyo lezipha elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo bahlezi bekhonona ngokuthi abakho kulusu lwabalwa kumpi yenkululeko elizweni ukwenzela ukuthi bathole imali yomhlalaphansi nyanga zonke njengabanye babo bezandla. Bathi njalo bafuna impahla zabo abazithathelwa nguhulumende kamongameli Robert Mugabe ilizwe selithole uzibuse. Umongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi uzahlolisisa lolu daba. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.